So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye lingakazeli bubone sihluphekile lapha elizweni le. Even nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti aphezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambise ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye ongaphathisa abantu ukubhalisa ngobunengi ukuthi bavote ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo.
Hayi asibona iqinisa langikhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi.
Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayiholayo kugatsha lwe-social welfare.
Labazukulu basekho siyabanikani, asinamali kasinalutho lapha siyaha kulowo mangalisayo. Okumangalisayo silula ukuthi kakhukho singakudla lokungathini khonapha.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla leMthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga e-MRP.
Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacathiswa. Yikho-ke lokho okwenzakale kumajaha eThwakazi Republic Party ayisikho okukhalulwe ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe. Abantu laba bathi umumo usumubi kakhulu kwele South Africa ngoba iningi selaxotshwa umsebenzi, njalo labakade bephila ngokuthengisa ezitaladeni bengasavunyelwa ukwenza njalo. Okhuluma emele abantu laba unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu uthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa asebefuna ukubuyela ekhaya baningi kakhulu, njalo badinga uncedo kulabo abangabaphathisa ukuthi babuyele ekhaya.
Njengoba ngitho amagroup asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igroup inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa bengayenelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, akade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa. Sebehlezi nje labantwana, abanye sebezefuna ukugalisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu, bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona. Bayahlukunyezwa.
Behlukunyezwa ngobani?
Ngamalokali.
Manje like laluhambisa yini lolu daba kummeli i-embassy?
Impele vele uma siyiqale sisitsho kanjalo ukuthi sihlukumezekile and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi kuthenge nje ufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho, and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo. Izikolo lakhona zibhadalwa ngenyanga ngenyanga.
Yona i-embassy ithini manje?
Baba, i-embassy nje uma sixhumana nayo, i-embassy ileyayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake basuka abantu. Ngike ngeyizwa ku-Studio 7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy. yafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baqabana le-embassy bechisa iflag kuve kungathi kade kunjalo. So lathi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isisize ngalutho. Hhayi i-embassy lahle phansi intonga silahle phansi ne-embassy.
Manje bona labo abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke.
I-South Africa yonke.
ESwaziland ke alizange lizwabani.
Bakhona labo silayilinki sile 1 year steering committee yethu oyi-1 ubabe sicommunicator laye. Laye ulindile uthi if anything happens, please labo siba singabakhohlwa.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye elingakaze libubone sihluphekile lapha elizweni leli. Ibine nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti phezulu ngapha sithenga ukudla iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga. Sesehlulekile nkosi yami, sisizeni bo, sisizenini. Ngikhuluma on behalf of all amaZimbabweans alapha eSouth Africa. Bayibonile ilinki yethu bangihlupha nsuku zonke, angilali, bafuna ukuya ekhaya. Okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo, akula mSouth Zimbabwe ozosala kuleli lizwe. Abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya. Ngiyabonga. Studio 7 ngibonga kakhulu, ngibonge kakhulu njalo ngibona ingane into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi lingiswe ngale imessage engilinike yona. Ngiyabonga.
Alo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu omela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezifuna ukubuyela ekhaya. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa kakhulu ukubhalisa abantu abanengi ukuthi bayevota ubulewo izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo i-Inspector Abednico Ncube ulandule ukuthi ukubulawa kukaDube kulokwenza lezombusazwe ngoba ubufakazi obukhona butshengisa ukuba uDube wazama ukulwisana labantu laba abane abangena emzini wakhe emadabukakusa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo uMnumzana Swithan Jirowotsa.
Silusizi ukwazisa imuli yeZimbabwe ukuthi kobulawayo ku-Citizens Coalition for Change silahlekelwe liqhawe lethu uLangelihle Dube Zonda obulewe endlini yakhe ngemva kokubana sokungene abantu abagqekeze indlu le ngama-2 AM. Ugwaziwe wavuzila igazi eliningi, wehluleke ukuthi azivikele ngoba abafana laba bebaningi njalo. Isehlakalo lesi senzakale endlini lapho kade kulabantwana lonkosikazi wakhe. Indaba le isemapholiseni, bafikile amapholisa kodwa siyadana ubakwazi ukuthi abemagwegwe abavele beduzane baphuzile ukufika kwaze kwafika amapholisa akwezinye izigaba belandela indaba yena le eyokubulawa kuka Comrade Zonda. Nxa sikhangela iminyaka edlulileyo kukhona lathi esikubonayo okwenzakale namhla okufana lokuhlukuluzwa okwe kwabakhona kumalunga awe-MDC Alliance. Njengobana indaba le isemapholiseni, kulutshwane esingakutsho sesiyamelela ukuthi amapholisa abe yiwo asitshela ukuthi abangabe bekwenze lokhu ngubani. Kodwa umkhuba eZimbabwe siyazi thina ukuthi lapho okutshona khona imemba ye-opposition vele ukucubungula kwangkhona kufana lontelecha obanjiswe ilitshe.
Manje lazingani ukuthi asozikliwe nje ezimbuleleyo kungelani lezombusazo, kungelani lokuthi lilunga le-CCC?
Kuvele kuyasolisa kithi ukuthi amadoda angu-4 bangathi phakathi ubusuku bayagqekeza endlini yomuntu nje olele lemuli yakhe, begqekeza leyo ndlu njalo bembulala lowo muntu, bembulalela ukuthi bathathi imali ngaphansi kwe 25 US dollars ambona ukuthi ngaba lesisinto njalo ambona ukuthi kuyasawunda lokho akulabo uchopho lokho kuyokuthi sokunjalo kuyothathwa ama cellphone amabili kuye ngamadoda angu 4 ayabe ekhayelela ukuthi bethi sebejimbile bena bethethe ama phone angu 2 amabili kuphela nje hayi asibona iqinisa la ngkhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi ikuthi indaba le isisemapholiseni ukuthi sikhulume sibile kusezinhlizweni zethu singasuka sesiphambanisa kodwa vele silokusola thina njengabantu be Citizens Coalition for Change silokusola kuvele besiloku sidlukuluza abantu bezanu lakathesi angikhona ukuthi bakhona abasuthisekayo ukuthi indaba le ngeyobugebengu kuphela hayi siyasola
lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kwaBulawayo ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayihola kugatsha lwe-social welfare. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulise ngedola leMelika kumbe amaranda kwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye laphetsholotsho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Masithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Icina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanani.
Ukoko umanqube uleminyaka engamathumi asitshiyagalombili lambili 82 uvuka entatakusa ehamba ngenqola edonswa kwababhemi esiya etsholotsho esuka emakhaya komvundlana uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke
thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani labazukulu kasikwazi siyabanikani asila mali kasila lutho lapha siyaha kulowo mangalisayo okumangalisayo sibili ukuthi kakukho singakudla lokungathini kunapha izalukazi sibili isalukazi esimangalisayo
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwaMazibiza uthi imali yeZimbabwe isathengi lutho ucela uhulumende abakholise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo ewelfare ayisisizi ngalutho besicela sibili ukuthi kumbe lingasikholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwaMazibisa khona lokuyathenga ishukela imali yakhona ayithengi lutho lesicelo esikhulu kakhulu khonapho
iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga umnumzana Two Boys Khali wemambanjeni ngomunye wabo
into ekhona ikuthi akula akula muntu lendawo lathi njengabantu abakhulileyo and inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho labantwana labazukulu bawufa benyaka ngendlala uhulumende asizamele icebo siphiwe imali zethu cash ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho
umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi enkululeko wo veteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli yena usuke esigabeni sakudlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi
ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje akulanto esiyitholayo imali angitholi le pension angikwazi ukuthi ngithole kanjani khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa ulanto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngiza kanjani badala uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathakala ndaba lathi lasibeki nje lokuthi singabantu emhlabeni wethu
nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti setsholotsho balubhekisa etsholotsho business center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepentshini ifakwa kumakhadi ebhanga imizamo yokukhulumisana labohlangothi lukahulumende olubona ngensolo zikazulu enhlalakahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma ne-studio 7 ngimele studio 7 igama lami u-Ezra Chisa Sibanda
Thank you. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga ebandla le MRP ayisifica munwe munye. Amalunga ebandla le MRP ayisikhombisa agwetshelwa ukuhlala intilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Kucala abaletheswayo elokubangela udlakela emphakathini ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi isigwebo lesi yikuhlukuluza abezombusazwe abaphikisana lebandla elibusayo.
Mahlabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPeter kuyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe Citizen Coalition for Change CCC esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa sima le MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho okwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusengisa ukuthi uMajor Street wafakwa kupressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu be amajaha lamaqhawe MRP. Sithi thina sibelieve ku-multi-party democracy, njalo okwenziwe nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani, kukhombisa ukuthi izano ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazabe lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, senzele ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle lapha kusale sokulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani aphila ku-constitutional court or ku-high court kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu ugodwe ejeli kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu asibambananeni, abanye bangathi namhlanje sithini sikhalelani i-MRP. MRP ile mvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancinga abantu. Kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise terrorist organization, libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifezele elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court. Okwenziwe ngu-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala, kuyazila, kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethandaba we-High Court usulahlele kachana isinqumo sokumiswa umsebenzi kwamatitshala awakhalala umsebenzi nyakenye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe aluladubo njalo umnotho welizwe uyathuthuka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linamba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani, njani basakazi bethu lisaza indaba zeZimbabwe eziphuma zinjalo. Hayi, namhlanje ngizothanda ukuphawula lami ngomumo okhona eZimbabwe laphana. Sizwa nje phaa izibhedlela ziyaqanswa, imaprayizi, khona nje yonke into laphana. Kahle kahle ilizwe lelani umnankakho ufuna ukulidilize. Ufuna ukuthi siyakhupha nje vele selidilizele umnankakho ilizwelelani ngoba yabona thina kavele kaselampilo lapha. So, hayi, kuzathatha isikhathi ukuthi ilizwe lelani lilunge. Lezilongo saphila umnankakho labochiwenga laphana. Akulabi izwe lingalunga eZimbabwe. Into yonke izaqanswa, umnotho udilika. Kumela mali elizweni kuyela msebenzi abantu bengasebenzi bephephela emazweni nxa kamnanga korotshiweni. Hayi, bantu bakithi, last year sizameni ukuvotela enye iphati. Ye, ubonani ama-councillors nama-MPs fake imthwakazi. Bakwemthwakazi i-public party. Basikuse sithi-ke upresident sifake yena ichamisi. Ye, sifake sifuna ukufaka yena ichamisi kodwa ama-councillors nama-MPs sithi imthwakazi. Khipheni sithe lesi siyi-ZANU-PF lesi.
Ngithanda ukuthi sithi thina speed recovery kunduna ubaba uNekatambe arecover masinya simfisela okuhle bakithi angikwazi ukuhamba njani eMike North ngeva ukulahlekelwa inkosi yethu ubaba Chief uSamadiba. Sesibona futhi okunye kungasenani bengizama ukuthi ngike ngikhulume nge-issue ekhulunywe ngubaba uMasotsha lapho sikhwica mfundo ukuthi nxa kumele umnotho wethu uthuthuke kumele sibe lezinto esizenzayo. Ye, liqiniso kodwa singakakhangeli vele ukuba lezinto esizenzayo thina ngapha besizithengisela kwamanye amazwe. Kumele kulungiswe ama-banking reforms. Yinto yakuqala-qala okumele yenziwe nanxa singasebenzisa imali ye-America ezilokuqala ama banking reforms akulanto ehamba. Ngihlala sitsho mina ukuthi izisebenzi zikahulumende nababalisi nxa sikhalela ukuthi imali sikhwezele nge-US dollar kule nto yodwa esiyilibalayo. Kumele sikhale kabili, kumele sikhalele ukuthi sifakele imali nge-US dollar, point number one. Point number two, sikhalele ukuthi kube lama-banking reforms. Imali yona lena senelisa ukuthi siyibhenki. Nxa ngifola i-580 US dollars ngachiya i-$100 yami ngiyifice isile interest kube lama-banking reforms. I-banking reforms yiyo imvuselelo ye-industry. Asoze ukukhulume nge-industry kungalama-banking reforms. So sifuna ama-banking reforms abe khona ukuze i-industry yeZimbabwe nje iphumelele. O-black market laba bakhona laba baphunga uthutsha basitotshwe ngoba iningi labo basapotwa yizo iziphathamandla lezi. Ngiyabonga mahlabezulu.
Studio 7 siyabonga. Kulezanu le esingasafuni ukuphuma embusweni kathe sesisebenzela ihara, sesisebenzela ihara sesigebhu hobo la esisebenza kwasekugebhu hobo lokho esesikwenza. Asaholi lutho, sesisebenzela ihara sesigebhu hobo bantu. Umnankakho abasizwele bantu, bekhiphe i-RTGS befake i-US abasizwele. Mina abasizwele sesithwele nzima nge-RTGS. Abasinike i-US athi sike sisebenze, sike sithengele abantwana zabo ngcono, sike sikwazi ukufundisa abantwana ezikolo ngoba asakwanisi nge-RTGS yethu. Yabonga ngumehluli Dube wekhezi emhlonhlweni.
Linjani basakaze baka Studio 7 lonke kundawana zonke ezijiyeneyo. Sibonga usethulela indawo ezilohlozi. Ngiteke ngiphawule lapha abantu, nyanazelela ukubana abantu siyaxokozela. Abanye abantu votela lo votela, kodwa sinazelela ukuthi hambe kusizane ukuvotela iparty engala councilor ivule. Hambe ubona yini ngakusasa? Singakhangeli ukuthi simhlobo bani, asivoteleni into ezatshintsha impilo zabantwana bethu. Kuqakathekile khona ukuthi kunazelele. Nxa singabantu singaphoki ukuxokozela, singala direction. Asivoteleni into ezatshintsha impilo zabantwana le-future yakusasa yelizwe iyozavusa economy. Hatshi kuphoki ukuxokozela without direction. Ngiyabonga jike khona ngale sent alo mama unalo uVincent eCardle Park. Ithi unjani malume? Phila ukhokhona.
Bazakazi abahle, bazakazi abahle, linjani? Hayi, saphela ngalelizwe lelizwe lelizwe. Kambe shiwo abantu bathi bengalamsebenzi kungalalutho, kukothwa abantu sebebhadala ngama-US dollar kodwa into zabomnankakho kuhamba njani makuyo? Hayi, uyehlulekile manje. Azi into ma uyehlulekile uyavuma ukuthi usuyehlulekile. Unikeza abantu ithuba loko kwakhe, hhayi kodwa akaboni ukuthi kodwa mpela siyoyithathaphi bona ama-US okubhadala izibhedlela. Hayi bo, hayi bo. Lo muntu yagula mpela, agula they are sick.
Studio 7 selibingelela lo mgi abalaleli labasakazi ndawonye. Sithi hawu umlimi engani ngaligcina kuze kuyefike ebangeni lokuthi elithathe sokufanele sokuyisikhathi. Ngile sicelo sendithumela ama-audio asavulwa angazi kumbe kulalapho kwaphambaniseka khona ukusweleka khona ngasi iyathikha kabili sikuthi vele ivuliwe sibili ifikile ngapho kodwa ukuthi phela ivulwe ngizwe emsakazweni ngiyehluleka benzama ukuqondisa amadoda akithi lapha manje ukuthi hayi singakhohlisani ukutshona sithi shona indebele ishondiwe no ebengicela ngicela singakhohlisani ilizwe kaliwino ngobandlululo ilizwe liwino ngevoti fair election sivoteni njalo singatshelani ukuthi votele ubani sisole ubani ungangena ebhokisini wena lapho ozokusitsho khona vota khonapho lapho uzitsho khona vota khona buze nxa kuphuma-ke imtumela liyana imtumela liyana nxa iphuma iphume uzisole wenti kumbe ngani ngathi ungasole abantu ikhangela ubani wathi sivotele ubani bheka ndibone manje siyacela kakhulu ukuthi singachothozani ngemhlobo ekuthathaneni sithatheni abafana bathethe abafazi besishoneni amankazane abantu abethu abangamankazane bendeni esishoneni kathi pho inkinga esiloku esiloku esisayiba ngakuyini hayi kasedluleni ngakho ukuze silungise ilizwe ukuthi siphumeni kho konke futhi kathesi nxasesenje kasikhohlweni ngendaba yegugu rawundi kuqala mbijana silungiseni ngayo singalungiswa ngapha sesiqala sesiqala phansi ukuyivusa indaba lana-ke sesikhuluma ngayo sesibona ukuthi kuthiwani ngayo kodwa kwamanje ha singasihluphi ngayo ngoba singasebenzisa yona iza siphumise ehlelweni esikade sihamba ngalo ngiyabonga ngundebela
salibonani ku-studio 7 hayi yena angazi kumbe sengene kuplatform engaso Studio 7 angazi ngoba ngiyasa izikhalazo zami aziphendula ngithi sawubona mama sawubona baba ekhaya kosokani laphakathi ngabe liyaphila baba lo mama khuluma uGodfrey moyo khulumisa lonke abazali bami ngiphilani ngenkosi ngiyalithanda ngise-South Africa ngokuhlala asibonge
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izihlobo labazali babantu ababulawa ngemibhobho baphe ubufakazi edale le-Congress izolo emzameni yokudinga indlela zokumisa izehlakalo lezi esezifahile. Idale le-Congress belikhangelelwe ukuvota ukuthi kwethulwe imithetho ezekwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Jerry Twala Jackson.
Udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi-ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti-ke akulampi phakathi kwelizwe lelo ngakho lezo zikhali-ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela bezivikela kubani kuyini mhlawumbe esingathi kona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele kuhle bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle. Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyelwe ukuthi bahlale belayo lanxa kungesingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho?
Msakazi, kanti-ke nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwale-ke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi yibo abavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala imbhobho ngoba iminingi kakhulu njalo isizifike ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopho. Impopho kayidubuli yodwa, impopho i-operatwa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibo ababulala abantu, hayi impopho.
Hello ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika esiqhubela ke uhlelo lothulwa lamhlanje. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.